Namuhla siyalungiselela ukwenza izincwadi ama burial orders lokulungiselela izindlu zabafi lapho kugejwa khona abazabekwa khona kusasa. Sizasuka lapha emaphisa kusasa ngo-8 o'clock emaphisa mortuary sesilubhekise khona ngale konyongola area. Lapho sizabeka khona abafi bethu laba bangabantwana ababengenelwe ingozi enjalo.
Umsekeli kamongameli uMnumzana Phelekezela Mphoko uvakatshele imuli eyiduduza incedisa. Bamamukele njani njalo wonke umuntu uphatheke njani ngalesi sehlakalo?
Ukuvakatsha kukamnumzana uVP ubaba uMphoko kusiphathise kakhulu ekududuzeni abalilayo ngama-groceries lama-cashes. Wasincedisa njalo langamazwi enduduzo.
Uvakatshele engcwabeni likamuyi uMnumzana Nyongolo, ungasichasisela kuhle ukuthi kungaphi lapho?
Kutsho ukuthi lapha okulemangcwaba khona akobaba uJoshua Mqabuko Nkomo, it's about 3 kilometers away. Khona lokho ukufika kwakhe sibone sesiduduzeke kakhulu ukuthi kambe kwaba lengozi kangaka, abantwana bekhala kuzwakala emangcwabeni akonkomo kube yinto ebalulekileyo ikakhulu esigabeni lesengisikhokhelayo iMatopo South. Besihleli labo ekitchen into esingakaze siyibone leyo, nabantu bagcine sekungabantu ebusweni sokukhanya sokulokuthokoza njengoba ubaba ophezulu kangaka ebese bebabamba izandla bebaduduza. Sithokoze kakhulu lami ngibone ukuthi khona labameli abagoli.
Ungaxwayisa uthini abantu abasesigabeni sakho ngokusebenzisa amandla egasi lawa lokubekwa kwamafutha ayipetroli?
Kufanele kube khona lokufundiswa ikakhulu ebantwini emakhaya lapha, ngoba kulezi insuku yebo sokuyinto ezisetshenziswayo, ngoba uthola ukuthi bakhona amadoda asebenza kubogoli ngaphingaphi babuya lezi zitofu, umuntu abuya sithiye ekhaya abanike le gasi athi sebenzisani, kodwa kweswele imfundiso ukuthi ma usisebenzisa uyenzani, ngoba lowo monakala uzudaleke nje uvulile inobhu yegasi, igasi yayevaporator waphuza ukuthi achaye isinti sakhe somethisi. Uthe sesichaya wathola ukuthi igasi isigcwele emoyeni ukubamba umlilo khona lokho.
Lo ogulayo usenjani kathesi?
Ogulayo is responding impela, uyathembisa akasekho engozini yokuthi kungaba ngenye ingozi.